sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Wonye uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 30 Zibandlela 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
uza kuka President lo eBelarus mtshengisa ukuthi iZanu-PF kaMnangagwa isinanzelele ukubona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy, ngoba iLook East banika isafety ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhandela ukuthi babusa njani elizweni bebafakele amakhondishini.
Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje eZimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela okwethusela, ngoba sesingenile ku-2023 lapho esikhalamana kuyo la ma-elections masinya. So ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala.
Inhlanganiso ezizimeleyo abaphikisayo labanye bathi akumangaliso okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lwalonyaka. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungelambhadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje wele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu ngenjongo yokuzoqinisa ubudlelwane bamazwe omabili. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isethekeli saseBelarus lesi samukelwe enkundleni yendizamtshina ngumongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF abathwelwe ngamabhasi besiwa eRobert Mugabe International Airport. Ukuza kukaLukashenko kuleli kuza ngemva kokuba isikhulumeli selizweleli uMnumzana Livet Muyeko ethe uhambo lolu lulakho ukuqinisa ubudlelwano kwezomnotho lezombusazwe wamazwe omabili. Ilizwe eleBelarus lilobudlelwano obuqinilelo leRussia njalo liphansi kwezijezo zomnotho zamazwe angentshonalanga njengeleZimbabwe. Eloba ekhasini lakhe enkundleni yokuxhumana yeTwitter, unobhala kugatsha lokwethula kwembiko omnumzana Nick Mangwana uthe lolu hambo lwakuqala olwenziwa nguLukashenko ezwekazi le-Afrika lokhu wathathayo intambo zombuso ngomnyaka ka-1994. Ukuza kukaLukashenko njalo kuyindlela yokutshengisa ubungani veZimbabwe lamazwe asekela eRussia ngesikhathi sempi ekhona phakathi kwe-Ukraine leRussia. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi uhambo lolu luqakathekile kakhulu ngoba lutshengisa ukuba uhulumende weZimbabwe usedinga abanye abangane.
Uza kuka President lo weBelarus kutshengisa ukuthi iZANU-PF kaMnangagwa isinanzelele okwabona umgaba ukuthi kumele ukuthi benze iLook East policy, ngoba iLook East banika isafety yabenza ukuthi bebe safe ezintweni ezifana nokuthi kube lamazwe awumhlaba bebakhangela ukuthi babusa njani elizweni bebafakele ama-conditions. So iLook East, i-continuation yeLook East policy lesiyibona. Kodwa okunye futhi okumele sikunazele ukuthi inkulumende kaEmmerson Mnangagwa lokho yangenayo kuphawa Mnangagwa kade ngumuntu kade zama ukulungisa ubudlelwano.
Uqhubeke sithi uhambo lolu lungaba indlela yokuba leZimbabwe lidinge imali yokuziphilisa.
So lokho okwevisiti yakho sozokutshintshe lutho, ngoba abantu esihleli kathi silabo vele i-government yeZimbabwe isile minyaka iLook East sithola ama-deals e-East kodwa kula tshintshe esilubonileyo. So i-problem isekulungiseleni ubudlelwano lamazwe aku-West.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chitambara uthe leZimbabwe kumele libe nendlela zokudinga imali ngobudlelwane lobu.
There is the visit by the
president of Belarus to Zimbabwe. I think
uhambo loluluhle kakhulu ikakhulu ekuthengiselaneni phakathi kweZimbabwe leBelarus. Kukhona ubudlelwano bokuthengiselana obungaba khona phakathi kwamazwe lawa.
Ubudlelwano phakathi kwamazwe lawa baqiniswa ngomnyaka ka 2015 ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esenze ngumsekeli kaMongameli Robert Mugabe. Ngomnyaka ka 2019 uMongameli Mnangagwa wavakatshela kweBelarus lapho amazwe omabili alobelana isivumelano. Lukashenko wathembisa ukuvakatshela eHarare. Kusukela ngalowo mnyaka amazwe lawa abelokhu eqinisa lobu budlelwane kakhulu kwezomnotho. Abanye bayasola ubudlelwane phakathi kwamazwe lawa ngemva kokuba uhulumende ethe ufuna ukuthenga imitshina yokucitha umlilo kweBelarus okuyibhizinisi abanye abathi kayikho emthethweni. Abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukahulumende kaMnangagwa namakampani aweBelarus besithi amakampani la alobungane loMnangagwa, kungakho-ke evunyelwa ukuthenga amatshe aligugu awama-diamonds. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla aphikisayo kwezombusazwe lamanye labanye bathi bona akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abathi yena uhlukumeza uZulu, ikakhulu abazancintisa ukhetho olukhulu lwalonyaka. Abakhulumele Studio 7 bathi bona kuyethusa okwenzakala eZimbabwe ukubotshwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change Mahlayana. Umunye wabakhathazwa ngokwenzakalayo elizweni umnumzana Ambrose Sibindi, oyenake owenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kusegcekeni ukuthi ukubopha lokuyindlela yokwethusela ngoba sesingenile ku-2023 nabe sikhala manje kwelama-elections masinya. So-ke iZANU-PF lesi senzo sikhanya ngathi kulobu kugwala kulokwesaba ukuthi sebenanzelele ama-Zimbabweans asayithandi le iphathi okuthiwa iZANU-PF. So ngokunjalo sebefuna ukuthi babambe abantu ngoqoqoqo ukuthi uyafuna awufuni votela iZANU-PF ngokuchaya ngokwethusela ngokubopha abantu ngendlela zonke iZimbabwe zenzayo. So ke lokhu kuyasitshengisa ukuthi umuma eZimbabwe mubi kakhulu. Ungaqhube kunje kuzenza ukuthi langasokuvotwa ikakhulu emakhaya abantu bazabalothiswela okukhulu, abanye bazabulawa, abanye bazanyamalala. But singakhanyela futhi ngase sisiye embalini, asiyinto emangalisayo. iZANU-PF ivele nje ibilodlakela kusukela emuva khonale. Siyakhumbula ama-early 80s okwenzakalayo kusalezaphu. Kwagcina abantu bebulawa ama-supporters ezaphu eMadebeni leMidlands ngesikhathi eGugground. Kwakuyindlela yonke yayisenziwa iZANU-PF, kuyindlela yokuzama ukuthi abantu bethusele bangavoteli phakathi bavotele iZANU-PF. So ngokunanzela iZANU-PF kathi esifuthe engxa isibone ukuthi umuma uhambe kuhle abantu sebevuleka amehlo. So kuyindlela yokuthi babancendezela kubatshala kwenza kona.
Manje baba Sibindi, ilizwe liyangaphi njengoba kusenzakala konke lokhu?
Esingakudle kudla nxa kunjalo siyananzela ukuthi asiyo nto entsha. Ngama-violation la asambi kwedlula siyakwazi ukwenza lokho kwathiwa ematopu e-T1 le abantu kwaba lokutshaywa kwabantu, kwaba lokubulawa kwempahla, imota zabulawa, abantu balinyazwa. Akuvelanga khonapho kuthe kwasuka lapho kwaku-violation ensiza futhi saba la bantu abalinyazwayo khona ngale abantu i-property yalinyazwa. So ke kusegcekeni ukuthi khathesi iZANU-PF ingayilanda la ama-elections ngovalelana ngokunanzela ukuthi kule ngozi yokuthi ingagcina ingabonanga la ama-elections. So ke sibamba abantu ngenkani ukuthi bavotele yona iZANU-PF. So ke siyakubona lokho asiyo nto enhle. Kodwa nxa kunjalo abantu beZimbabwe I think ngabantu asebefundile abakhulileyo asebehlala iZANU-PF okwale minyaka engu-40 yonke le. Benanzela ukuthi hashi bo ilizwe lokhu lithona siyaphansi, i-economy yethu ezomnotho aziqedakali, imisebenzi ayikho, ezibhedlela lapha imitha ayikho, abantu balala phansi imbeda ayikho, ezikole lapha kuqedakala okwenzakalayo, imigwaqo ifile, ungahamba emakhaya ukuhambeka kula mgwaqo okhona, inhlobo zonke lezi zikhona, la manzi ahlubwa izindawo lapha koBulawayo, abantu bahlukuluzwa ngamanzi. Sile project le igwayisha ngani ukuthi izaba khona kade yamenyezelwa kodwa ilunge. So kuyadingisa ukuthi abantu kathi abahlakaniphi ukuthi bangavumi bethenjiswa nje bephonga ukunambithiswa ithukele elimini ngingazuza kuma-elections. Abantu abahlakaniphi bavotele abantu, bavotele upresident, bavotele iparty ongalethi inguquko kuleli lizwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, limuzwe lapho exoxa loGibbs Dube weStudio 7. uKibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma, yena ke olilunga lebandla lezano PF.
Silandela iziqondiso eziyabe zifakwe umongameli wethu, uFirst Secretary wethu, ubaba uPresident uEdim Nangagwa, osephumele emgcekeni ekhuluma ngodaba lokubana akube lokuthula ngezikhathi zonke, ngoba yena injongo yakhe ikuvuselela umkhonomo weZimbabwe ukudlula yonke into. Umkhonomo ubana uvuke kuhle udinga ukubana kube lokuthula elizweni, ukwenza ukuthi kuyona-ke kube le development kuqhubekele kusiya phambili. Even abasekeli bakhe, ubaba uThiwenga, ubaba uMohadi, sebephumile emgcekeni endaweni ezijijineyo bekhuluma ngakho noku, beloyisa njalo bexwayisa ukubana abantu bagcina ukuthula, basebenze ngokuthula. Sikhombisa abantu nxa ujalo ukuzwa sihlala sithi kona sifuna i5 million+ votes. Leyo 5 million siyithola ngokuba lobudlelwano labantu ngendlela eqondileyo, hhashi ekudlwangudlwangu.
Ye baba Thuma, sizwa sibili abantu abaningi bayakhala, bakhala ngebandla elibusayo.
Lokhu kuyabe kusenzakala abantu besenza izinto ezingekho emthethweni, akusikho okumele kuvumakale khonokho. Abanye sebesebenzisa ibizo leZANU-PF besenza okuganga, behlukumeza abanye abantu, kodwa bengathunywanga iZANU-PF njengalokhu esikubone kusenzakala. Ngiyabona kwakusemtoko nxa ngaphambanisi. Izinto esingazivumeliyo njalo esingazikhwabithiyo ukubana abantu behambe behlukumeza abantu, betshaya abantu ngebizo leZANU-PF. iZANU-PF ifuna ukuthula, iZANU-PF ibhizi iyakhankasa, njalo iZANU-PF iyazi yona ukubana vele nxa kubuya ukhetho sizanqoba ngenxa yezenzo zethu esizenzayo ebantwini, ngenxa yokuhlala kuhle labantu ngezikhathi zonke, ngenxa yokuncenga abantu ukubana basivotele, hashi ukubana sibatshaye ukuthi basivotele, hashi ukubana sibahlukumeze ukuthi basivotele. Lokhu thina kasikwenzi, abakwenzayo babe bephamanisa ngempela. So kuyamangalisa kakhulu ukubana kube sethu abona amalunga awe-opposition asehlukumezwa ngendlela eziphakemeyo. Kodwa futhi kwenye isikhathi kunanzelela ukubana labo benza izinto phandle komthetho ngabomu, bekwazi ukubana nxa sokume kwaba njalo sebezakuhamba bona besithi bahlukumeziwe. Kuyaziwa ukubana nxa ufuna ukwenza umhlangano kumele ubike emapholiseni ubana ufuna ukwenza umhlangano othize. Pho wena ungatholakala usubiza abantu emzini wakho ubize umhlangano ungabikanga, nxa laba abantu sebebotshwa bese uthi wona yikuhlukumezana, kukanti-ke wena ngoyabe uhlukumeze umthetho.
Olokho bekungumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube oweStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okwamukela umkhokheli wenkonzo yamakatoliki emhlabeni jikelele uPapa Francis, oyethekelela kwele Democratic Republic of Congo kusasa okwensuku ezintathu. Umeli weMelika enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield, wethekelele kweleSomalia ngesifonto. Ekufikeni kwakhe uThomas Greenfield uhle wakhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancede ngokudla, ngoba lelo lizwe libhekane lodubo olukhulu olwendlala. Bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo. Lolu sizo baluthole phansi kohlelo oluqhutshwe ngeviki edluleyo olwe-cleft camp olwenzelwe esibhedlela sabantwana eHarare Salim Mugabe Central Children's Hospital kungela nhlawulo ngumusa wabenhlanganiso ye-Global Cleft Craniofacial Foundation besebenzisana labeshumiro Sarah Crystal Trust kanye lohulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali ikakhulu omama bathi zinengi inhlupho ababhekane lazo lapho bethe bazala ingane lesimo sokudabuka indebe kumbe i-cleft lip. Unkosikazi Thathenda Lista Mkhodzo ngumama osasemutsha olomntwana laye otholiswe usizo ngaliviki edluleyo kuhlelo oluqale mhla ka 23 Zibandlela lwagqitshwa ngolwesihlanu mhla ka 27.
Because he couldn't suck the milk out because of the cleft palate. We only found out later that it was because of that
problem.
Unkosazana Mercy Ntakana, we Kenilworth, Longwe Village 12. Uthi bekungelula ukuphila lomntwana obelalolu dubo.
Khona ukuthi into engilokho engibuza ukuthi kanti umntwana wayenza njani. Bathi konke uyadla, uyamunya, ebe right. Kuphela khona ukho nje ukuthi lokhu ubuza la uyachina into yangikhona singani yawo. Sengani ngamenza mina sengihlela lokuphendula. So into yangikhona bengamphathi kuhle. Bengafili right. Into yangikhona ayibindihlupha sini.
Uveza ukuba ungomunye walabo abekade bengazi ukuba luyalungiseka.
Onesi baphongukungitshela kuphela ukuthi hawu kuyalungiseka ungabi ne-stress ngoba ngase ngine-stress ukuthi kathi nomo umntwana unjani wasithi hhayi ungayisaki wena baza kulungisa lokho amadokotela la akhona awenza khonokho.
Umsunguli wenhlanganiso yeshumiro Sarah Christel Magadi Trust yona ephatheke kwezokutholisa abazali ikakhulu omama abalabantwana abazalwa belalolu dubo usizo lokuba bahlaliseke enqondweni. Unkosikazi Danai Maureen Magandi uthi lokhe lusilela ulwazi emphakathini phezu kwalesi simo.
And we're really trying to see how to fill in that void. And so having information out there, going out to the chief and just sharing information is really vital.
Siyazama ukudinga indlela zokusivala leso sikhexe. Ulwazi luyadingakala uZulu. Kumqoka kakhulu ukwabelana lololwazi.
Obona ngezokuqhushwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Global Cleft Craniofacial Foundation kuleli unkosikazi Maslin Moyo. Uthi benza konke okusemandleni abo njengenhlanganiso ukutholisa uZulu imfundiso lolwazi phezu kwalesi simo.
The good news also is that we have our local surgeons who are now capable of doing this cleft lip and palate surgery. And we hope that every child who is born with a cleft lip and cleft palate has access to the service.
Indaba ezimnandi ngezokuthi sesinabodokotela bethu asebesenelisa ukuqondisa lolu dubo lokudabuka kwendebe zomlomo wangaphezulu njalo silethemba ukuthi umntwana wonke ozalwa enalolu dubo uzakwenelisa ukuthola usizo.
Udokotela Wayne Manana ngomunye wengcwethi ezimbili kwezokulungisisa indebe zabantu eziyabe zidabukile kungaba phezulu komlomo loba phakathi kwawo ebeziphatheke kulolu hlelo lokutholisa usizo kubantwana kungekho nhlawulo phansi kwalolu hlelo lweviki yonke. Udokotela Manana uthi lolu dubo luqala ingane isesesiswini umama ezithwele ngesikhathi izitho zomzimba womntwana zisabumbeka okuyisimo esinganqabelekiyo ngoba sisegazini.
If the mother or the father or a first degree or second degree relative had a similar problem, then it means there's a possibility for them to give offspring with a similar
na umama ukumbe ubaba ukumbe isihlobo segazi bake baba lodubo olufanayo kusho ukuthi lulakho ukudlulisela emntwaneni ozazalwa lolu dubo. Yikho esikhathini libona abantwana abazalwa bonke owakuqala owesibili besiba lolu dubo ukungatholi ukudla okwaneleyo ukusilela kwamanye ama-vitamins lakho kuyabangela lolu dubo.
Udokotela Manana uthi banelise ukusiza abantwana phose amachumi amahlanu 48 kungela nhlawulo phansi kwalolu hlelo. Uthi lumsebenzi ubiza inhlawulo athi isukela kunkulungwane ezintathu kusiya kwezine zamadola akwelemelika ukuqhuba lumsebenzi ma uthe waqhutshwa ngodokotela abazimeleyo. Kunje uthi isilinganiso sokungamachumi amathathu salabo abahlangana lalolu dubo kungolutholakala ngokwemuli EZimbabwe lolu dubo lubikwa lutholakala kungane ezingamakhulu amane kusiya kwamahlanu ngomnyaka. Isifiso sakhe uDokotela Manana yikuba kube luhlelo olutholiswa usizo yizizalwane zeZimbabwe osomabhizimusi bakuleli lezinye inhlanganiso kube ngabahlanganyela ndawonye ukutholisa lolo sizo lwemali lempahla edingakalayo ukuqhuba umsebenzi wokusiza laba bantwana. Lokhu uthi kuzakwenza ukuba lumsebenzi uqhutshwe ngodokotela bakuleli hatshi ukuthembela kusizo oluvelela kwamanye amazwe lona olungasatholakali lula ngemva kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 olwaphazamisa iminotho yamazwe amaningi. Lolu hlelo olusanda kuqhutshwa uthi luphumelele nje ngoba lutholiswe usizo ngabenhlanganiso ezijiyeneyo, amankampani afana labo Simas kanye labamabandla okholo agoqela ele Celebration Church. Abenhlanganiso eye Global Cleft Craniofacial Foundation bathi bakhangelele ukuqhuba amahlandla amane alezinhlelo lonyaka, njalo isifiso sabo yikwengeza inani labantwana abathola usizo lokuhlinzwa. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi isimo emhlabeni sabantwana abazalwa bedabuke indebe siveza ukuba phakathi kwabazinkulungwane ezintathu abazalwa ngelanga emhlabeni jikelele, oyedwa uzalwa elalolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabantu abanengi okumangalisayo asebengene ngenkani emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi bona abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMashingo, Bindura kanye lezinye iziqinti zeMashonaland. Bathi sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi Mnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Kubika intatheli zendaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Abahlali balendawo bathi baphiwa imvumo nguhulumende ukuba bangene emaplazini la ngomnyaka ka-2001, njalo umhlaba lo ugcinelwe abadabuka emguza hathi kwezinye indawo zelizwe. Kulokudonselana okwethisayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabelana insundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Ngizubuhlungu kakhulu ngento engiyibona esigabeni lesi insumansumane lempicampica. Isigaba lesi esiyiswa lapha dawudoni bekuliqhiba lesi, bekuliqhiba lemambanjeni. Ngokuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafuthwanga. Yibo asebesezikhuba nenkuthanyana yabemini. Phela kabazili lutho laba. Ukhuluma ngabethani iyabe sishone.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre ngasitshela amadlelo esikhomo. Ikakhulu indawo bokuza bavele eMpumalanga labo. Baba besihlale sobona indawo yokuyahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akule nto ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Izifuyo zimasebana ziyashaya ukuthi ngokufaka abantu babuya balutshontsha. Ukuthi ngoqamba ukuthi uthathwa ngoba abantu bebona laba amashabi. Angeke sitsho.
Imigodi yamanzi okunatha milutshona kulindawo. Njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba bazazela umathanda.
The self-contained and the self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa.
Ngobani laba bantu?
Hayi, iningi labo Mpumalanga province khona le, but yintwana yakhona.
Oh, le Mashonaland.
Hayi, iningi labo hayi, Mpumalanga.
Bangenziwa mbani la?
Kulesi ngundengunde lesi. U-Obedi sasengu-MP wethu. Sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto kwayiyenza phela nje kathesi sakulo munyu MP wakhe wasilethela omunye MP esithi sengilethe iJongosi.
Unkosikazi Thore Jidube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi, siyakhela izibholane beningi zamanzi.
Amadlela enkomo akuseka nje
indawo
abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka bafaka abantu abaningi akusela ndawo lelo ngadlelo sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ngafaka khona inkomo loba imbuzi loba yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown be
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo umnumzana Bizet Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontsha batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bathathe umswane kube lezi zireporta kodwa akula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhuthabhutha kuthi bayathuma abantu bezotshontsha la abamabhutha etown la
ummeli walesi sigaba semguza edale lephalamende njalo engiphatha intambo wesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathathwa umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-ministry of agriculture i-ministry of lands yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu not ama-individuals not osebhuke pho kucanda imizi emisha befaka bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu akwezinye indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho
abantu laba balile ukhuluma le-studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akuna muntu ozabasusa ngimele studio 7 e-West Acre emguza igama lami Ezra Jesus Banda
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kwasa ku live talk kuhlelo lwethu namhlanje sikhangela okwenzakala kwezempila kahle lapho ke okuhlinzwe abantwana abazingane ezazalwa zile zidabuke indebe kanye lohambo lokwethekelela eZimbabwe kukamongameli Alexander Lukashenko wele Belarus kwethu kwasavumi bakwethu kubana siqhubekele phambili silokhe sibuhlelo lolo kodwa-ke singekehlukani izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Alexander Lukashenko wele Belarus ufike namhlanje kwele Zimbabwe ukuzokwethekelela leli lizwe okwensuku ezintathu inhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo labanye bathi akumangalisi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi uhlukumeza uZulu ikakhulu abazancintisa kukhetho lonalo umnyaka bebethabe bemanzi te omama abalengane ezazalwa zidabuke indebe ezibe lenhlanhla yamaswazi yokutholiswa usizo lokuhlinzwa ngodokotela belungisisa lesi simo kungela mbadalo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni abangenelisanga ukuzwa indaba zethu silakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.